Indaba zethu lamhlanje lilo Mike Hobe. Idalile parliamente selivumelane le Senate ukuthi iZimbabwe Electoral Bill sokumele ibe ngumthetho ozakwethulelwa nguZulu ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Intathelo lezindaba zifundiswa ngokumele sikwenze ngesikhathi sokhetho lwelizwe lonyaka eZimbabwe. UZulu uthi kuyamangalisa ukuthi inkampani yamaphephandaba eSim Papers isithole imvumo yokwethulela uZulu inhlelo zayo. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission yethula inhlelo zayo zeminyaka emihlanu egoqela udaba lwe-Gugrahundi. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabantwana kwele Zimbabwe ngabantu abagoqela izihlobo labangane. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.